lingali tshona njani mthakazo muhle zimbapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hove namhla kuhlelo silo Leopold Munende isikhulumeli senhlanganiso ye Young Journalists Association sixoxa ngomsebenzi wabo njengentatheli izindaba uMunende uzasitshela okunengi ngalokho abahlangana lakho phansi kohlelo lwe level 4 COVID-19 lockdown. Leo ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabona phela ukuthi elizweni inani labantu ababanjwa ngegcikwane le-COVID-19 lokho liqhubekela phambili likhwela. Njengentatheli izindaba ukubona njalo lokho okwenzakalayo elizweni.
Ngabe ndiqhele ukudlula ama numbers lawo esiwane kwabo ngoba thina asi-test kangaka. Ngabe singabantu abatestayo kakhulu. Lesiyethu ngasonke sesibona ukuthiwa iZimbabwe kumbe sokulabantu abayi 10,000 abasebenzayo COVID-19. Uhulumende into afise ayini ukutesta everyone. Njengalokhu asekwenza sanda kubala imessage ethi eHarare ama polyclinic asetester for free eGweru labo sebesenza njalo nasemtjana suzabona ama numbers la engasenza sekhwele ngoba siyasitester mahhala.
Awusitshela okuningi ukuthi lihlangana ngendubeko enjani liyenza umsebenzi wenu phansi kohlelo lwe lockdown.
Okwakusenzakala ku lockdown ledlulele eka March nale esikiyo eka January. Eka March besana lendubo zokuthi ama police ama soldier nama central intelligence officers ebengasiboni njengabantu abangama essential service providers. Okunye ukuthi ama-journalist kukalutshwane ukuthi kuthiwa kulama PPE la ungalutshwane ukuthi sikuthole khonoko.
Sikhangela phela ke indaba leyo ukuthi even kuma-events achiyeneyo liyabe likhona njengentatheli izindaba. For example kuma-political rallies liyabe likhona ugcwele abantu abaningi. Kuyini likwenzayo okujonge ukuvikela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ukuthi lani njengentatheli izindaba lingabantu kanesigciwane?
Okokuqala uhulumende wasuspenda ama-rally, ama-political rallies. Kodwa lokhu esihamba kuma-press conferences. Umongameli engabizela i-press conference vele sihle siye khona. Okwenzakalayo siyazama sivile ukuthi sigqoke ama-face mask, si-maintain le abayithi i-social distancing. Kodwa okuhluphayo ukuthi nxa sisemsebenzini lapha umongameli nxa ekhangele phambili wonke umuntu uyabe efuna ikhamera yakhe ibe imkhanya. Akula ozavuma ukuthi mina sengisiya kuma-10 meters away ukuze igcikwane lele le-COVID-19 lingangithinti. Okuthina sokusenzakala ukuthi ngesikhatshana sona lezi abantu bayathi hayi okwe-social distancing ibuyala lokhu. Ngangcono senze sihlale khonapha sithintane nxa sithintana kodwa sigqoke ama-face mask ethu sikhulekele ukuthi i-COVID-19 ingasibulali. Ikhokho ngomnyaka ophelileyo sakhuluma lo Ministry of Information wasithembisa sibili ukuthi hayi sesiza kuma ukubiza intatheli izindaba kuma-press conference. Kodwa lokhu kwayenzakala ngombuko amalanga amalutshwane sesibona ingatsha zikahulumente sesisebenzisa i-technology ukusinika i-information. Kodwa okwakhathesi manje sesifuna labo sebe-relaxi uhulumende sokufuze amukele lokhu esikwenzayo lokhu sezoZoom oSkype bonke labo even i-Facebook iyakwenza.
Hayi zulukandaba Leo, sithanda ukuthatha leli thuba ukubonga uLeopold Munende ngokungena kuhlelo isikhathi yiso sesihloko kumangoyi. Lawe mlaleli siyabonga ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe The Connection 8 to 9 PM zulukandaba khonapha emsakazweni weStudio 7. Olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove. Thokazo muhle, zimbapo muhle, bye bye.